wabulawayo kulezi khundla ezimbili ezedalele parlamente ezizancintiswa enkulumane lephumula lezamakhansila eziyisithupha. UChamisa uthe abasuswa kulezi zikhundla libandla le-MDCT kumele babuyele embusweni. Wathi njalo amabandla wonke aphikisayo kumele babambane ukuze bakhuphe iZANU-PF embusweni. Ongenela umhlangano uchaze ukuba uNkosazana Thokozani Khuphe usazohlangana lomongameli webandla ebonisana ngokusebenza ndawonye.
Angaxoxa layo okwangekhaya njengodadewenu. Okwepolitiki uzaxoxa labakhokheli ukhokheliwe uhlanganiso le-TCC. Nxa efuna ukubuya laye njebe yichampioni abe phakathi kwamasebenzi umuntu azaxoxa laye.
UMnumzana Bednico Bebe owaxoshwa kubandla le-MDCT laye ubesembuthanweni lo. UBebe uthi uyalisekela ibandla le-TCC.
Kakhulu into eyenzakalayo mama yikuthi-ke ungalalela umkhokheli we-TCC ukufake sobala ukuthi-ke sesiqala kakutsha izakhamizi kumbe ngithi izizalwa zakuleyo ndawo ama-citizens yibo okufanele ukuthi bazilele bazikhiphe empini lesiyo ngoba umakathesi akula muntu oyedwa ongakhipha izanu-PF kodwa sonke nini singafaka amakhanda ndawonye ngibone ngani hhayi uhlelo lwe-TCC luhamba khona.
Umgcini sihlalo webandla le-TCC uNkosazana Thabita Khumalo wazise ukuthi sephethwe umkhuhlane wemvukuzane yebele. UMakhumalo obengasabonakali embuthanweni yaleli bandla uthe lokhe esekela ngokugcweleyo ibandla le-TCC ngesizwe amazwi akhe. UNkosazana Sichelesile Mahlangu okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende emele isigaba sephumula uthi umkhankaso wakhe uhamba kuhle. Ukhuthaza uZulu ukuyabhalisela ukuvota.
Esihlangana le-community ade siyiyo ade siyisebenzela ade siyiyo ukuthi isithunywa zayo. So kulula kakhulu indlela esikhankasa ngayo khathesi. Asiso bantu abasha, asifani nabantu abasha abangaziwayo. Kodwa sinabantu ade sivele sikhona. Ubunandi bakhona i-community ngabantu ade sivele sikhona. Njalo sisenza umkhankaso wokuvotela mhla ka 26 sihlanganisile nomkhankaso wokuthi abantu bahambe bayerejista. Ngoba sikhangelela ukuthi ngo-2023 inamba yabantu ikhuphuke ngoba sifuna.
Sekusele amalanga angamashumi amabili lanye ukuba ilizwe liqhube ukhetho lwama-by-elections kodwa sekube lezehlakalo zodlakela endaweni ezimbalwa ezigoqela koBulawayo, eKhwekhwe, eHarare lezinye. Ngimele iStudio 7 koBulawayo eWhite City Stadium, ngingu-Anastasia Ndlovu.